njani basazi labalaleli ngihle ngihlale edabeni. Hayi, unowami umbono ngelizwe laseZimbabwe ukubana asihlanganeni sibe bantu banye. 5 years kubusa umuntu wasemathebeleland, 5 years kubusa umuntu wasemashonaland. Ngibona kungumbono ongcono ukuthi singabusa ngokulingana, sinike sicabanga.
Studio 7, Studio 7, sayibona lenkundleni enkulu. Basakazi bethu abahle kunye nabalaleli. Hey, ha, siyabezwa mpela abaphawula abantu baphawula silibatizana iPF abafuna ukuthi kuyibuyele embusweni. Kodwa mina ngibona ngathi into ezosilimaza kakhulu ile nto yokubandlumulana le. Into yokudividana kahle kahle. Singama opposing party. Manje ungabheka i-3+3 singathi ihamba phambili, but manje thina ithe sizoyiluzisa ngamavoti amanye ama-opposing party. Ukube kuthiwa kwenzeka ukuba baxhasa i-3+3 bagcwalise i-3+3 ngamavoti amakhansila noma yini noma ingafaka imithwakazi nakhona kuyabe kulungile. But le ndaba yokubandlululana kahle kahle angazi ukuthi le nto iyenza kanjani ukuthi kube kuyakuba khona i-opposing party ithatha umbuso ibe kwazi ukuhlanganisa abantu. Because manje le nto esifuna ukuyidala thina singakathathi umbuso yile nto yokudividana, into eyenziwa izandla and iyinto embi kakhulu kunale nto yokudividana. Into yokubandlululana iyinto embi kakhulu because yiyo into eyalimaza ilizwe kakhulu. Because ku-MDCT laphaya oku-3C oku-MRP laphayana kunabantu abanomqondo omhle lafana ukuthi iZimbabwe ngangaphambili, kunabantu abanomqondo omhle kakhulu. So leyo mqondo siyayifuna ukuthi kube iyabuthaniswa ihlanganise ibe into eyi-1.
Studio 7 ninjani? Ya, mina ngilana indaba yabantu laba abathi bajontshela inkomo, bakhala ukujontshela inkomo namadonki. Bazasala bekhala njalo nje besiyabikela amapholisa abethi bajontshela. Ngenxa yokuthi wona lawa masitela vele ajontsha lamapholisa. So wona into engazinceda ngabo ukuthi beloye izinja lezi ezivele zibajontshela. Beloye ngoba vele kuyahlala vele kunjalo bekhala sonke isikhathi. Bekhala ukuthi bajontshelwa. Uma bengakuloyanga abantu khonokho ababulali bangancengi labo beloye ngokuthi bona abanamandla okubulala ukuthi abantu bathwala imisila yempisa basoze bebabambe lamakhala empisa basoze bebabambe babezinye isikhathi bona bekhangele tathe silindile silale sizezwa bona kufika le nto zakho kuyabalalisa abalala
emsakazweni ngumpofu okhulumayo bela enkaya. Ngithi ake ngiphendule ubaba uMantsheza usithela uMngweni ngalo mbono awutshoyo ukuthi abantu beZimbabwe balunge kakhulu. Uqinisile ngampela ngampela uyazi sithela ngabe kuthiwa abantu bonke babona njengami ngabe bezwa wena balalele ukuthi ngabe kwenziwa njani ngenxa yokuthi always zonke izinto ezimbi uyazibona kuhle futhi uzibona njengoba zenjalo. Abantu baseZimbabwe sebaphenduka baba ngamagwala okucina kufana lengane mawulazo ekhaya. Ungahlala uzishaya uzifake induku uzifake induku lanxa uphakamisa isandla ziyafika, lanxa ukhwehlela ziyavuma zithi yebo baba ukhwehlela ungazange wabiza muntu. Yiko kwenzeka eZimbabwe. Bese ngiza kubaba uThumi hambe yena uma esithi imali yaseZimbabwe la amaphepha la khona lawo esithi yimali ethi abantu benza iphutha ngokuthi balele imali. Yena njengoba enjalo enguThumi engubaba enjalo uyayithanda yini yona imali yaseZimbabwe? Ngeqiniso ngeqiniso ngiyakwazi ukuthi kayithandi ngenxa yokuthi nje ubaba waba ngumuntu wani othanda nje ukuthi abe umuntu ovumela yonke into ukuthi akhulume angaopposi into angakhuluma umbono wakhe osuka ngaphakathi kwenhliziyo yakhe. Ukhuluma umbono wokuthi usupporta izani, ayikho into le ayikhulumayo kwaMthuli.
Studio 7 ninjani? Hayi, siyaphila bafowethu. Njengona ma elithini sekhoni sesondele bafowethu, ngowami umbono bengafisa ukubana ngabe senza siyahlangana singaba-opposition sizame ukubana sikhiphe le iparty eyole ebe in power for all these years almost 43 years kungelanto abayenzileyo ukuthi zame ukuthi sichasele umfana ongathathi kulabalandeli abaningi ukuthi sikwazi ukuthi kuphumele injani iZANU-PF le, ngoba ayikho into esenzele yona njalo ayikho into ezobe isenzeleyo yehlulekile. So lokungakuhle ukuthi ama-opposition ahlangane sihlangane sivoteni against lubaba lo and then ke simbone ukuthi sifakele umfana losi omncane mhlawumbe ukhona intshintsho ongaluyenza ngoba kulaba angiboni ukuthi khona bangakwenza behlulekile iminyaka all 43 years bese in power ayikho into abayenzileyo. So ukuthi nje ngabe kuyenzeka kusiya ngani ukuthi ngabe siyahlangana and then okuningi sesizokubona sekulandela. Ngiyabonga uNdlovu lasemaselifane, ngiyabonga kakhulu.
Yeye salbonani bahloniphe ku studio 7 salbonani salbonani ngiphinde ngibuye futhi ntemba ivoice lelike layizwa komunyinyaka ngake ngakhuluma ngohlelo esilalo olokuvula indlela siza khamuzi for abantu bethu from Smela Mela up to Mukhampo Secondary School esabona kulobungozi ngokuthi abantwana bahamba kwelinye ihlathi elasabisa kakhulu leliyane lokuthi lezinhlathi yonke into ukuthi besisenkingeni ngithinditshengise nje lamhlanje luqalile uhlelo lothi sathisiza kamuzi sakuleka ama-R100 per person yikho libona khonapho nje kuyasetshenzwa siyacinta mpela kuyavulwa indlela njengoba lizibona izakhamuzi lamhlanje I think we had 50 yezakhamizi ezibe khona for ule ndlela siyabonga siyabonga bazali sithi ngani lani lingasifakela umbiko lapho ku-studio 7 ukuthi abazali bazizwe beqakathekile ngento abayenzayo siyabonga siyabonga bazali ngibonge kakhulu okukhulumayo ngu-Kmoyo oyisizalwane sasesimelamela khonapho laye njalo elabantwana abafunda kuleyo secondary abahamba kuleli ganga